Into esijabula kakhulu singasizizwalana zethu zaseZimbabwe sijabula kakhulu kakhulu sikuzwisa ubuhlungu uma kuthi abantwana bezovalelwa bezama ukuthi bezobona abazali babo. Kubuhlungu kakhulu ngesikhathi sama-holiday umuntu abebhekele ukuthi uzojabula labantwana bakhe.
Kuyini ke okwenza ukuthi abantwana nxa besiyabona abazali bebe bengela maphepha eneleyo lapha?
Okunye kudalelwa ukuthi abanengi abasuka emakhaya basuka ngokudubeka bengiyabanye abala maphepha bangaba elokungena eSouth Africa uzothola ukuthi abanye basebenzisa amaphepha angapha angekho lawo emthethweni. Yikho sikhala kangaka sikhalela ukuthi sibe lamalungelo ethu lathi sibe lezinto zethu ezifaneleyo.
Nxa abantwana ke sikhangela emthethweni behamba beseqa imingcele bengela maphepha eneleyo kuba lengozi ke laphana yokuthi banelise ukuba bengabanye abatshontshiweyo nxa abazali bengekho. Ukubona njani lokho?
Hayi, mina kangiboni ukuthi abantwana bengatshontshwa iminingi iminyaka abantwana behamba bengena besiza ngapha. Ngezinye indlela lokho ikucindezelo lokho okwenzakalayo. Ngoba lo muntu osuke nabantwana uyazi ukuthi umntwana umusemzalini wakhe. Lo muntu ubhadalile ebhasini, ubhadala imali epheleleyo, ube kulelungelo ukuthi ebona uma ukuthi babamba ababophe lo driver lo bemtshela ukuthi hayi okay, le nto le eyenzakalayo asiyifuni, angcono ubuyele labantu.
Abanye ngabathi hathi iSouth Africa ayila a problem lapha bathi hayi ukudula ke kwama passport ngokunye okwengeza udubo lolu ukubona njani?
Yikho vele lokho vele ngoba i-passport siyadula manje. I-passport lethe yona le umuntu abeyihola ngapha e-South Africa ayifiki kule amount le ekhulunywe yi-president yethu. So yikho abantu bezobuya ngama-border jumper ngoba abayenelisi ukuthi bathole le mali ukuthi bethathe i-passport.